Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani sapho leZimbabwe olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 21 Nhlangula 2018 ngoChris Dunne. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla asacathulayo ethesta ibandla lezanu PF umlandu wokubandlulula isigaba seMandebeleni.
Ukumanje nje sina siyiphathi entsha eqala phansi, kodwa esikuthembisa abantu sibathembisa ukuthembakala, ukuthi abantu basithembe. Ngifuna ukusebenza nabantu ngibatshela iqiniso ngaso sonke isikhathi.
Amabandla aphikisayo athi kungaba liphutha elikhulu kakhulu nxa uZulu engavotela ibandla lezanu PF ngoba kungekho okutsha leli bandla elingakwenza ukuthuthukisa impilo zabo.
As refugees uma Western countries, particularly England, I kungcono wa feel protected and safe.
Abachayeli bezimoto ezinkulu ezaziwa ukuthi ngamagonyeti kwele South Africa abadabuka eZimbabwe bathi besabela impilo zabo kanye lekusasa yabo kulandela ukutshengisela okuqutshwe ngoso wabo beSouth Africa izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe asacathulayo athi azasebenzela ukuthuthukisa isizwe seMandebeleni nxa enganqoba kukhetho ngoba sisaselele emuva kwezentuthuko ngenxa yobandlululo athi lukhona elizweni. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube esiphalo ludaba eseGwanda.
Iningi lamabandla aphikisayo azancintisa ukhetho lwezayo ethethele zanu PF umlando kubandlulula uZulu waseMandebeleni osakudala ukuthi lesi sabelo sisalele emuva kwezentuthuko kusukela ilizwe lithola uzibuse ngomnyaka 1980. Umnumzana Moses Mzila Ndlovu ozancintisa ukhetho lwedalela ephalamende edinga ukumela ibulilima East uthi ibandla lakhe le-Alliance for National Salvation i-ANSA lizaqeda ubandlululo obalethwa iZanu PF.
Umbuso weZanu iminyaka engu-38 edlulileyo ube nobandlululo olumangalisayo. Mina I'm saying ukuthi khona omunye lomunye bakithi kayethola iland ngakibo. That's the only fairest way of distributing land. Kwesibili, sikhangela ukuthi ngoba iZanu ibingasupportwa emathebeleni ngo-1980, ithetha abantu abavela eMashonaland yabafaka ezikhundleni zamakhiwa ngo-1980 and it continued. We are saying omunye lomunye kayethola ithuba ngakiwo. Asizondi muntu, but neither do we want ukuthi sizondwe.
Inkokheli Mthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ozancintisa ukhetho lwedalela ephalamende edinga kumele iMatobo North uthi kuyadingeka ukuthi uZulu aphiwe amandla okuzilawula ukuze kube le ntuthuko kwele Mandebeleni.
Abantu bakithi abalawo amandla okuzilawula kuzabelo zabo politically. Yikuthola ukuthi singakhangela indawo yeGwanda naleyi indawo enothe kakhulu elonto zonke, but abahlali bayo ababhenefithi lutho. So thina esikuthembisa abantu bakithi ukuthi sithi thina amandla kawaye ebantwini, izinto zonke zingabuyi zivela eHarare, kodwa izinto kazisukele phansi zisiya phezulu, hayi kusukela phezulu zisiya phansi, abantu betshelwa okokuyenza.
Unkosazana Busile Ndlovu ozencintisa ukhetho lwedalela ephalamende eGwanda North emele iRepublicans Party of Zimbabwe RPZ uthi ibandla lakhe lifuna ukuletha umbuso olokuthembeka.
Ukumanje nje sina siyiphathi entsha eqala phansi, kodwa esikuthembisa abantu sibathembisa ukuthembakala, ukuthi abantu basithembe. Ngifuna ukusebenza nabantu ngibatshela iqiniso ngaso sonke isikhathi, sibonisana singumphakathi ukuthi uhlupho lulapha lalapha.
Umnumzana Matthew Spanda ozamela izaphu kukhetho ledalela ephalamende Mangwe uthi ibandla lakhe lizalwisa ukuthuthukisa ezomnotho.
Ngoba abantu baseZimbabwe balohlupho olukhulu, akula mali emabhenki, akusela fekthara evuliweyo esebenzayo, akukho nje umsebenzi wonke oright. Ngaleyo ndlela besifisa ukubana abantu basikhethe njengezaphu iphathi eyele democracy elombuso okhululekileyo freedom of speech engasoze icindezele abantu njengaleyi iparty ruling party esibusayo kuleli lizwe.
Bafika phose ikhulu 99 abafuna izikhundla ezilithumi lantathu zamalungu edale lephalamende ezansi emandebeleni njalo alithumi lasithupha. Amabandla ezombusazwe angene kukhetho kulesi sabelo kwade abanye bangena bengamalungu azimeleyo. Ngimele iStudio 7 eMajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Kolunye udaba, amabandla aphikisayo athi uZulu engabe enze iphutha elikhulu kakhulu engavotela ibandla leZANU-PF ngoba kungekho okutsha leli bandla lingakwenza ukuthuthukisa inhlalakahle zabo. Athi umzekeliso osobala omele ukhangelwe ngabantu ngokwehluleka kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukulungisisa udubo lokusilela kwemali elizweni lanxa ethe engena embusweni ngolwezi nyakenye wathembisa ukulungisisa lolu daba. Umkhokheli we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa uthi iZANU-PF isikuveze sobala eminyakeni engamashumi amathathu lasitshiyagalombili edluleyo ukuthi ayikwazi ukubusa kahle njalo ngendlela ethuthukisa umnotho welizwe. Kodwa ilunga lebandla leli uMnumzana Dingumuzi Phuthi yena ozancintisa edinga ukumela isigaba sebulili ma-West edale lephalamende utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi iZANU-PF le intsha njalo yehlukene kakhulu laleyo ebikhona ebikhokhelwa nguMnumzana Robert Mugabe.
iZANU-PF esikhuluma ngayo lo nyaka lanamhlanje iZANU-PF entsha efana lenyoka leyana ethi nxa isizibona isindala isilamaxolo ikhiphe amaxolo lana ngesikhala ngasithi usundula. Nxa isinjalo-ke iyabe isintsha isilamandla isiluma kakhulu le poison isiningi. Ipoison esilayo isiyo poison yokubhidlisa, ipoison yokutshela bonke abantu abacabanga ukuthi ilizwe leli libuswa ezixukwini ukuthi bazi ukuthi iZANU-PF yalo nyaka ilomhlobo wonke, ilama-age groups wonke, intsha labadala. It has made what is called blending ngesilungu, okulungele ukuthi ngemanifesto yethu oluyilo ugwalo oluchaza ukuthi iZANU-PF ihloseni lo nyaka uyazitsholo ukuthi senzani, siyangaphi, sivela ngaphi. Okwakuqala sikhuluma ngokuthula lokubambana, okwesibili sikhulume ngokudala ubungane, sikhulume lentuthuko ukuthuthukisa lapho esazi khona ukuthi yebo kambe kungabe kungasahambanga ngendlela ekade sikuyo kweminye iminyaka embalwa esayidlulayo. Okwesithathu sikhulume ngokudinga indlela zokwakha imisebenzi ikakhulu eyabatsha. Uhlelo lolu soluqalisile aludinga ukuthi sikhulume ngalo emoyeni. Abantu bayazazela ukuthi iZANU-PF siyenzeni ngesikhathi esifitshane esingafiki loba inyanga eziyisikhombisa. So mina ngithanda nje ukuthi ngifinqe ngokuthi iZANU-PF yiyo izolo lanamhla lekusasa yabantu beZimbabwe.
Bakhona abathi akulalutho elingalwenza olutsha elehluleke ukulwenza eminyakeni yonke le edluleyo njengebandla leZANU-PF.
Ngesikhalanga kulesibungu okuthiwa nguPombonokhwa. UPombonokhwa isibungu lesane sisantethe, kodwa phakathi kwabo asoze sithi akula lantethe. Intethe zingabe zikhona phakathi laboPombonokhwa. Bekhonapho nje esikwenzayo ukukhipha intamo lokukhangela lokwanokude kuya kuphakathi kwentamo sikuphosele laphana, bese sisebenza labantu ngokubancenga, lokubakhombisa, lokubatshela imbali kaJoshua Nkomo lo mango esawuhambayo from 1957 engumkhokheli, from 1960 engumkhokheli kuze kufike kubo 1976 kumanyaniswa amabandla ukwenzela ukuthi kube le nkulumo eziphetheya engumkhokheli kwaze kwafika ngo-1980 engumkhokheli laye. Abantu bakithi bamangala ukuthi kanti uNkomo sokusenzakalani ngaye. Sathi hayi, irevolution iyazilungisa, iyazihluba njengenyoka leyana engikhulume ngayo. iZANU-PF esikhuluma ngayo, iZANU-PF ekhokhelwa ngubaba u-Emmerson Dambudzo Mnangagwa onguye esimkhethe njengeZanu PF sabona ukuthi ulungele ukukhokhela ngoba is tried and tested sowavela khona. Ulungele ukukhokhela ngoba ulesineke. Ulungele ukukhokhela ngoba unolwazi lothando labantu.
Hello ke ngumnumzana Dinga umuzi Phuthi omela isigaba sebulilima West edalele eParliament ubexoxa le Studio 7 ecingweni esePlumtree.
Yebo 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 mtswaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abachayeli bemota ezinkulu ezaziwa ngelokuthi gonyethi kwele South Africa abadabuka eZimbabwe bathi besabela impilo zabo kanye lekusasa yabo kulandela ukutshengisela uqutshwe izalwane zeSouth Africa izolo ngokuvimba umgwaqo ka-N3 Ivan Peren Pass phakathi laphakathi kwe-Harrismith le-Tugela Toll eLady Smith besithi abachayeli laba kufanele baphindele emazweni abo ngoba bebathathela imisebenzi. Okunengi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7.
Babikwa besedlula ikhulu abakade betshengisela njalo bavimbe umgwaqo ngokufolisa imota zama-trucks abo. Omunye obone okwenzakale izolo umnumzana Edgar Chikauke ochayela i-truck njalo edabuka eZimbabwe. Umnumzana Chikauke uthi abatshengiseleyo laba bafike ngehola lesihlanu ekuseni u-5 a.m. ukuzovala lindawo bevimbela abavela kwamanye amazwe. Uthi amapholisa aze alungisa ingxenye yomgwaqo izolo ebusuku.
The truck driver, they said they started when they coming from Joburg. The truck truck drivers, it was they wanted to block the stop in the middle of the road.
Abachayeli bezimota ezinkulu abe South Africa basivimbile bevelela eJohannesburg. Bebefuna ukuvimba phakathi komgwaqo kodwa behluleka. Ngakho basuke baya kuphasi bavimba lapho. Kube nzima ukuthi imota ezivela nxazombili zidlule kulindawo. Baqalise ukuhlabela lokugida itoyitoyi beqhuba imihlangano bechothoza abachayeli abavela kwamanye amazwe. Bathi bafuna uhulumende weSouth Africa abatshele ukuthi bazabuyela nini emazweni abo abachayeli laba ngoba babathathela imisebenzi.
So we want to give the government to give us a date when they will let these truck foreign drivers to leave this country. They must be in the work here because they are taking our jobs.
Akusikho kwakuqala ukuthi abachayeli beSouth Africa belwisane labavela kwamanye amazwe. Ngenyanga kaMabasa wona lo umnyaka kwaba lengxabangxoza endaweni yeMoi River kuToll Plaza eKwaZulu Natal lapho okwachiswa khona amanye ama-trucks njalo kwahlukunyezwa abavela kwamanye amazwe ngodaba olufanayo. Izizalwane zeSouth Africa zisola abavela kwamanye amazwe ukuthi bayavuma ukwamukela iholo eliphansi kakhulu okubangela ukuthi kube lukhulu ukuthi bona bethole eliphezulu ngoba amankampani engasoze abaqhatshe. Kodwa umnumzana Chikauke uyakwala lokhu esithi abaqhatshi bayabadinga abavela eZimbabwe ngoba besebenza gadalala njalo belolwazi lomsebenzi. Uthi lanxa kungela muntu olimeleyo kusehlakalo sayizolo wesabela ikusasa yabo.
There is no one who was yet there, but I I can't leave the job.
Akula muntu olimeleyo ngoba bekusegangeni kuphasi. Akunjengakuqala lapho okwakuseduze lezindlu zabantu kuma residentials. Kodwa phela thina sizaqhubeka sisebenza ngoba silencwadi zokusebenza ngokusemthethweni. Abaqazi labo bayasifuna kodwa njengoba sokwenzakale lokhu mhlawumbe kungaqhamuka udlakela. Asazi ukuthi kuza kwenzakalani ngemva kwalesi sehlakalo.
What is happening now? We don't know what next year or maybe they're going to be violent.
Ngubikwa bekunyakazela amapholisa kanye labanye abama emergency services kulindawo izolo. Njalo bebexwayisa abanye abachayeli ukuthi besebenzise ezinye indlela kumbe bezame ukuthi bengachayeli kulumango. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weSouth Africa kumbe abakade betshengisela ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Minyaka yonke kusukela mhla ka 18 kusiya ku 24 Nhlangula le yiviki yokunanza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Izolo mhla ka 20 Nhlangula bekulemicimbi yokukhankasela ukuthi amazwe omhlaba emukele njalo alondoloze iziphepheli. Okunengi asikuzweni ku Ezra Chisasibanda eseBhiletane.
Ziningi iziphepheli ezidabuka kule Zimbabwe ezamukelwa nguhulumende weBhilitane wazigcina ngoba zisithi zibalekela umbuso kaMnumzana Robert Mugabe wayebusa ngobudlwangudlwangu obukhulu. UMnumzana Fortune Sibanda ubona ngezamalungelo oluntu njalo usebenzisana kakhulu leziphepheli.
Kukhona abanye kuye asebemanejele ukuthi besettle down kuhle and they are contributing kakhulu kwezenotho kuleli lizwe. Kulabanye abalokhu bengatholi imfanelo zokuhlala lapha, silusize ngalokho ngoba abantu laba sebelesikhathi eside lapha and wish ukuthi ngathiwa singabantu okuthiwa sebehlezi kuhle.
UMnumzana Arthur Molefe wenhlanganiso ye-Refugee Action Group uthi iziphepheli ezinamaphepha zithwele amagabha avuzayo eBhilitane.
Iviki eqakathekileyo ekukhangeleni udaba lwe-refugee yamasalam seekers lapha ikakhulu England, le government ye England labantu weZimbabwe, abantu bakithi abeZimbabwe baphethwe kubi la. Singahlali njengokuthi kumbeni ukuthi abahlezi kuhle, hashi, baphethwe njengezigcili, baphethwe njengamacriminals.
Kukanti labo abaphiwa amaphepha bathi kube kumnandi bazisebenzela njalo impilo inhle. Omunye wabo ngudumezweni Dube.
Siyabonga, British government has protected us, we've been accepted in the community, we are contributing, siyasebenza, behlule ukusebenza i-government iyabanakekela. So yeah, as refugees, kuma Western countries, particularly England, hayi, kungcono we feel protected and safe.
UNkosazana Viola Mumba uthi cha akunjalo, bahlangana lenhlupho eziningi.
Hayi, ndisithole kanzima kuleli lizwe bakithi. Ekhaya lemuva sabaleka kunzima, lapho lakho kunzima, awuphiwe indawo yokuhlala. Noma ungazufuna ukuthi uncedwe ngani kulanto abangakunceda ngayo, okwakho kusenhlizweni ucabange kubana uyisiphepheli. Hayi, ukuba yisiphepheli into ebuhlungu bakithi empilweni. Noma uphiwe lawo maphepha akuncedi ngalutho, akuba buhlungu ukuba yisiphepheli.
Iziphepheli zihamba amalombolombo, ezinye zisifa, ezinye zilimala, zibaleka emazweni eziphuma kuwo zisesaba ukubulawa ngendaba zombusazwe. Ezonkolo lezinye izizathu ezenza umuntu aphuthume ayecela ukuphephela kwelinye ilizwe. Yikho nje amazwe omhlaba abona kufanele ukuthi abe le viki yokukhuthaza ukunanzwa kwamalungelo eziphepheli emhlabeni wonke jikelele. Imele Studio 7, ikamana mungu Ezra Chisasibanda.
UNamnede weMazowe uthandwa ngabaningi ngoba bekhwabitha ukunambitha kwawo lanxa ungahlanganisa lamanzi amanengi kodwa ngenxa yokulandela izicebiso zabempila kahle abathi ichukela elinengi liyingozi kumpila kahle libangela imkhuhlane efana le diabetes. Inkampani ebilungisa inaminedelei eShwebs Zimbabwe yasusa ichukela imazwe yasala isiduma. Kodwa uZulu ukhalazile esithi kayisemnandi. Untungamile Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezokudla umnumzana Romeo Bebe wambuza ukuthi ulubona njani lolu daba njengoba sekuthiwa ichukela selibiseliwe kumazowe.
Ngeke ngithi into embi kumbe into enhle ngoba uhlupho esikhathini eziningi siyabe singazi njengabantu. Kodwa okukhona ukuthi inaminedi leyana iShapes njengekampani yakhona ukuthi bakunanzelele ukuthi ngemikhuhlane esigcwele elizweni lakithi eqeda abantu bakithi ebangela ichukela, ebangisela idiabetes, imikhuhlane yenhliziyo, imikhuhlane yabo high blood pressure. Ama-organization amakhulu abangisela o World Health Organization bakubone kubalulekile ukuthi okay labo becontribute to i-health yabantu basebesithi ukuthi bereduce ukugula kwabantu ngangcono labo bereduce ithukele lidliwa ngabantu. So mhlawumbe ngenxa yokuthi abantu thina sesijayele imazoyelana imnandi ngendlela emnandi ngayo and thina sakhula sifundiswa ukuthi nxa ugula vele unganatha imazoye imazoye yekusilisayo. So kunzima ukuthi ebantwini sikwehlukanise khona khane ukuthi bona sebesithi iyagulisa thina sikhule kuthiwa ayigulisi but iShapes kade yenze into eqondileyo.
Nxa ngikhuluma labanye lapha bathi imazowe ayilachukela eliningi kakhulu, ichukela langikhona lanxa liliningi li-right ngoba li-natural. Ngiyazi liyasonto eqondileyo, akuqondise khonapho.
Ichukela nxa sikhuluma ngechukela li-natural sikhuluma ngechukela esikuthola kuma-fruits. Nxa ungadla i-apple udle i-orange lakho udle ibanana, ichukela leliyana eliphakathi kwe-apple eliphakathi kwebanana yili-natural and elilula ukuthi umzimba uli-break it down li-digest and umzimba ulisebenzise okohlonzi ngesikhathi lifunakala. But nxa sokulichukela eli-added selivela kuleli esilithengayo lelichukela ulithatha ulifaka kumazowe selisiba unhealthy ngoba into eyenzakalayo ukuthi imazowe ayisikho ukuthi yi-pure fruit juice yokuthi iyabengela chukela li-added bangezelile elinye lichukela ukuthi ibe lokunandi and ukuthi nxa sidayiluthwa laphanikho yabibhaliwe ukuthi maybe i-one cup emazowe iyakunika ama-cups angu-5 adayilithwe kwenziwayo ukuthi kuyabe sekungezelele ichukela eliningi and leliyana ichukela alikho natural, ichukela eseli-added elingavusuki phakathi kwe-orange. So leliyana ichukela elisuka eliba-added phezu kwe-orange yilichukela eliyingozi and esikhathini eziningi abantu siyaphambanisa sicabanga ukuthi even lanxa kuthenga ama-fruit juices njengabizwa ngaqamba edwe ngamabizo siyabe sizitshela ukuthi ayi-pure fruit juice but ungananzelela wona la ama-fruit juice esiwathenga ama-shop sizitshela ukuthi a-pure lawo ayafaka ichukela eliningi kakhulu kwesinye isikhathi liphose lilingane even labo-fizzy drinks wona lawo esebesicabanisa lechukela lawo ichukela kuya-ede ichukela eliningi and leliyana ichukela liba li-problem ku-health yethu leligcina libangela o-sugar diabetes, libangela ukuthi sibe le-obesity. Obesity ziya le mkhuhlane eminingi ilandelayo.
Nxa ukhuluma nge-obesity khonapho Bebe ungachasisela abalaleli ngesiNdebele ukuthi kahle kahle ukhuluma ngani?
I-obesity ngumzimba osuyisidudla ukudlula i-normal weight. Kulokho okusetshenziswayo nxa sikalitsha imizimba yethu. Kalitsha kukhangela ukuthi wena ulobude okunganani lokuthi nxa sikufaka esikalini ugweya okunganani. So umuntu lo muntu ule range yokuthi usukusela lapha lalapha kumele nxa ule height engaka so ubude bakho bungaka ube le weight engaka. So esikhathini eziningi njengabantu siyaba le weight enkulu kakhulu ukudlula i-height yethu. Ngapho ngifananisa nje ngithi nxa umuntu ele height maybe 1.7 meters then sesiba le weight 100 kg. Useyisidudla umuntu lo ngoba i-weight yakhe isinkulu kakhulu ukudlula i-height yakhe and amafutha omzimba abesetshenisele ukuthi umuntu lowo isisu sakhe sesesikhulu kakhulu nanjengabantu abamnyama esikubona ngani yikho okufunakalayo ukuthi umuntu kubonakale ukuthi ngiyohlezi kahle. Kwesikhathi sisebenzisa maybe elingathandwanga abantu elikuthi uyisidudla kumbe unonile yikho khona apha sesesikhuluma ngokuthi umuntu le-obesity.
Alo ke umnomzana Romeo Bebe ingcwethi kwezokuhlala kahle lempila kahle obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwabulawayo. World Cup aqhuba njani ke amaqembu ezwekazi leAfrika aqhuba nzima kumncintisano wenguqu wezizwe zomhlaba aqhutshelwa elizweni laseRussia lapho amaqembu abalisa leMorocco kanye leEgypt asephelelwe khona ngumphako ngemva kokutshaywa kwimidlalo emibili eyezibaya. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leMorocco linqotshwe nge-1 kanyanga leportugal okutsho ukuba selinqotshwe kwimidlalo yalo emibili eselidlale kumncintiswano walo nyaka wezizwe zomhlaba njengoba litshaywe nge-1 kanyanga le-Iran nemdlalweni walo wakuqala wesibaya sika-Group B. Le mpumela itsho ukuba iqembu leMorocco alisenelisi ukudlulela kwisigaba esilandelayo somncintiswano loba lingenelisa ukunqoba emdlalweni walo wokugcina elizawudlala leSpain ngomvulo ozayo njengoba liyabe lingaphutsha imidlalo yezibaya lile miklomelo emithathu kuphela, ikanti iqembu leportugal livele selile miklomelo emine kuthe le-Iran lile miklomelo emithathu, ikanti likhona lizadlala leSpain elilomklomelo wodwa namhla ebusuku. Iqembu le-Egypt lalo linqotshwe kabili kodwa beselithandazela ukuba amanye amaqembu esibaya sika-Group A aphazamisane ukuze lona lidlulele phambili, okuyinto engasenzakalanga ngoba iqembu le-South Arabia lehlulekile ukukhulela ele-Uruguay okutsho ukuba ele-Russia lele-Uruguay yiwaselidlulela kwisigaba esilandelayo. Olandelayo imidlalo yezwe zomhlaba kumabonakude uMaqhawe Sibindi uthi vele ngendlela amaqembu amele ilizwekazi lase-Afrika adlala ngayo kungcono ukusekela amaqembu aphetheya kolwandle.
Ama-African teams ashishi kakhulu. Bawiki abagijimi. Nangithi Spain siyathatha World Cup. Ispain vele sitshisile laphana. Akuya enye team edlale njenge-Spain.
Iqembu leSenegal elikusibaya sika-Group H ilo lodwa elithembisa ukuba lingachapha kwimidlalo yezibaya njengoba linqobe emdlalweni walo wokuqala eliwudlale leqembu lePoland lapho elinqobe khona nge-2-1. Okutsho ukuba lile miklomelo emithathu ndawonye leJapan elinqobe leColombia nge-2-1. Iqembu leSenegal lizadlala leJapan ngempela viki yezayo ukuthi amanye amaqembu amele izwekazi laseAfrika wona lokhe lamathuba okudlulela kuphambili kwisigaba esilandelayo somncintiswano loba nje inqotshwe kumdlalo wokuqala ngabalisa eNigeria lona elizadlala umdlalo walo wesibili kusibaya sika-Group D ngolwesihlanu lapho elizancikilana khona leIceland kanye leTunisia elikusibaya sika-Group G njalo elizadlala leBelgium kumdlalo walo wesibili wezibaya ngomgqibelo. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Namna kusamamo ingoma kaMadlela Sikhobokhobo sigcubela uhlelo lwethu kodwa singakehlukane ngesikhangele inhloko zendaba besilazo. Amabandla asacathulayo ethesa ibandla leZanu PF umlando wokubandlulula isigaba seMathebeleland. Amabandla aphikisayo athi kungaba liphutha elikhulu kakhulu uZulu engavotela ibandla leZanu PF ngoba kungekho okutsha lelibandla elingakwenza ukuthuthukisa impilo zabo. Abachayeli bemota ezinkulu amagonyeti kwele South Africa abadabuka eZimbabwe bathi sebesabela impilo zabo kanye lekusasa yabo kulandela ukutshengisela okuqhutshwe ngosowabo beSouth Africa izolo. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo 7:30 ntambama.